Owayeyintatheli zindaba uSandra Nyayira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhe ngolwesibili kuyonale iviki ungcwatshiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane. Omunye wezihlobo zakhe unkosikazi Mo Blessing Gombarume utshelele umbuthane ukuthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni. Umngane kamoyo u-Audrey Chiwota obekulo umbuthano usichasisela ngesimo sakhe.
Lamhla bekulilanga elibe buhlungu kithi. Libe buhlungu ngoba kusukela ngolwesibili esisizwe ukuthi unkosazana Nyayira uSandra usesichile. Kwabanzima ukukwamukela, kwabanzima ngoba ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa. Akazange akhombise ukugula, kodwa sithi hayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lo osuthe wasabalala. Kodwa ngingathi nje isikhe wasichiyele sona, hayi asisikhe usezinyo elilodwa. USandra ubephethe umsebenzi omkhulu njengentatheli izindaba, njengo-communications officer, njalo ubefundisa amankazana ngathi abesintwana abebevele bedinga ukuthi babe lolwazi lokuthi vele khona ukuba yintatheli izindaba elohlonzi kwenziwa njani.
Wengeze wathi umoyi wayensika kumndeni wakhe.
Ngingathi nje uSandra nxa simkhangele sithina siyazi ukuthi ulahlekelwe ngunina, nguye obekhangele uyise, imuli yonke ikhangele kuye. Khathesi ke abazothini thina njengabangane bakhe besilaye? Ngingathi vele impilo zethu bezixhibene, besisebenza kahle, sisizana, sitshelana ukuthi impilo empilweni indubeko ohlangana lazo ungaziphatha njani ukwenzela ukuthi wenelise ukuqhubekela phambi. Ngingathi nje ube ngubabakazi, ube ngumnawethu, ube ngudade wethu, ube yingane ezehlisayo nxa efika ebantwini. Ubekwe kuhle, bambabazile abanengi, imisebenzi yakhe emihle imlandele ngoba bebekhona abaphephetha izindaba abakhulu bamaphepha ama-newspaper njengabo Standard anjengabo Daily News. Hayi, bebekhona sibili, njalo lokwenza i-live stream lokhu kusizile. Ungabona nje kuma comments abekiweyo, unkazana lo ubelothando, ubelesineke, ubelesisa, ubengelakho ukubuyisela ububi ngobubi, kodwa ubelokhu esithi yonke into sethembele enkosini. Hayi, sithike lanxa sisizwa ubuhlungu akalale ngokuthula.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye owafunda lomunye unkosazana Mount Joey Chikura osanda ukukhuluma le Studio 7.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sitrena ukuba ama-journalist. Ikuthi umuntu owayelembeko, owayethobekile, owayethanda abantu, njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry.
USandra Nyayira ubhubhe kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eseneminyaka engamachumi amane lasithupha i-46. Wasebenzela amaphephandaba lemsakazo egoqela i-Community Newspaper Group, Ziana, Lady Daily News lapho aba umhleli khona. Wemukela indondo yokuqhuba kuhle umsebenzi wokuba yintatheli izindaba, itshengisa isibindi, i-Courage in Journalism Award, owayiphiwa inhlanganiso ye-International Women's Media Foundation eMelika. Usebenze e-Studio 7 kusukela ngomnyaka ka-2003, esakaza eseNgilandi. Wasesebenzela umsakazo munye eseMelika kusukela ngo-2009, uchiye esesiyasebenzela umanyano we-United Nations e-Ethiopia, lapho abebona ngokwethulwa kwembiko, okuyisikhundla abhubhe esiphethe.